Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 22 Nhlangula 2022 ngokhefudube. Endabeni zethu lamhlanje.
Incapacitated ndakuti imali yethu ayikwani ukuthi sikwanise kodwa i-government igubekeke phambili ukuthi ayilamali ukuthi isinike thina sifune idolari yamelika ngendawo yokuthi ngiyo imali iyasebenza kathisa sikwanise ukuhamba emsebenzini kodwa kathesi ezibhedlela amalisinisamali tshwane ngendawo yokuthi abantu abakwanisi ukuhamba.
Mangena kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalela umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente.
Kuqakathekile ukuthi sistabilize i-economy kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Sizwe sithi xa i-economy si-stabilize i-production yethu sikhona, ama-factory sevuliwe, imisebenzi sikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungayenza ukuthi i-dollar lethu sizalifaka libe nesisindo esitshengisa ukuthi singasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currency omhlaba wonke kuyini.
Abemandla eliphikisayo le-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika. Abehlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo ze-O-Level azaphathisa kunhlelo zokufundisa izibotshwa e-Chikurubi Prison. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle bekhalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende. Abongi abambalwa yibo abenelisayo ukuya emsebenzini ikakhulu abasafundela umsebenzi wobulawayo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Abasebenza kungatsha ezitshiyeneyo kwezempilakahle ezibhedlela zikahulumende bakhala ngokuthi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Ngakho-ke kungcono baholiswe ngedola lemelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi baqhubekela phambili ngokungayi emsebenzini ngoba bengelamali.
Sibona ukuthi i-government sifakele ama-salaries imali yakho kodwa sagcina sayenza ama-meetings layo ukuthi siyitshele ukuthi vele asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini kodwa le ndaba yokuthi incapacitated ndakuthi imali yethu ayikwani ukuthi sikwanise kodwa i-government igubekeke phambili ukuthi ayilamali ukuthi isinike thina sifune idolari yamelika ngendawo yokuthi ngiyo imali iyasebenza kathi igubekeke phambili sithi kathisa sikwanise ukuhamba emsebenzini siyazama ukuthi sihlangane sihlale phansi ukuthi sikhulume le ndaba leyi kodwa kathesi ezibhedlela amalisinisamali tshwane ngendawo yokuthi abantu abakwanisi ukuhamba. I-government ingayekela wenza njalo sigcina sonke singakwanisanga ukuhamba emsebenzi.
Unkosikazi Mongi waMathema, umongi wesinye sezibhedlela kobulawayo, uthi iholo labo lincane kakhulu okwenza behluleke ukunakekela imuli zabo.
Okwenzakalayo kithi kunzima ngoba kathesi nxa sikhangela ukukhwela kwezinto le mali esiyitholayo kunzima ngoba silezimuli. Kunengi okudingakalayo kugoqela indawo yokuhlala. Isifiso sethu yokuthi uhulumende asizwisise asizwele ngoba uyakwazi ukuthi inflation injani le economy wethu, yikho sifuna thina imali ethengayo.
Unkosikazi Langelihle Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo obekwelatshwa esibhedlela esikhulu sempilo, uthi umumo awufice khonalo uyethusa.
Okusesibhedlela kunzima njalo kubuhlungu ngoba esibhedlela nxa ungalaliswanga akudingeki ukuthi uthathe isikhathi eside ulapho, kodwa okukhona kunzima ngoba udokotela balutshwane elindelwa ngabantu abaningi okuyingozi kithi ngesikhathi lesi se-COVID-19. Isikhathi sesiside abezempilakahle bekhonona ngeholo labo. Uhulumende uyakwazi okokuthi ngabe usekulungisisa abantu bathole abakufunayo.
ngasikhathi sinye abezempila kahle esibhedlela seParirenyatho eHarare balokhe betshengisela, kodwa namhlanje bavinjwe amapholisa ukuthi babhode egumeni lesibhedlela. Udokotela Danford Masona, unobhala jikelele wenhlanganiso eZimbabwe Hospital Doctors Association, utshele iStudio 7 ukuthi izikhalazo zabo lokhe zingakaphendulwa. Izisebenzi ezibhedlela ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokwala isilinganiso seholo abesifakelwe nguhulumende besithi aseneli ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni. Abezempilakahle bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kudola leMelika, bethi umumo womnotho awusavumi ukuthi behole idola leZimbabwe eligugudeka isisindo nsuku zonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethondaba kaMantshi namhla walile ukukhulula umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole ngemali yesibambiso sebheyili isithi ababili laba bayingozi emphakathini. USikala loSithole bangamalunga ephalamende njalo ngabebandla eliphikisayo ele-CCC. Babotshwe ngeviki edluleyo besithiswa icala lokuphehla udlame eNyatsime. UMantshi uthe kumele ababili laba baqhubeke bevalelwe njalo baphindele emthethondaba Classics ngenyanga ezayo. Amagqwetha abo athi azaphikisa isinqumo lesi edalele High Court. Izakhamizi zelokitshi lelobhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagakeza izindlu njalo ababikwa bebangele ukubhubha kukamnumzana Langelihle Zonda Dube, umhlali wakuleli dolobho. Umhlangano lo obuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olukulondoloza ukuthula oleli local peace committee njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-neighborhood watch committee. Uze sizwe okuhlafunwayo kulolu mhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Lo mhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee lobhengula behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwebhupra. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo-ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina The Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yalabo abantu abalama matches lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini bayathathelwa impahla izakhamizi esezihlala zethuyile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe community liaison labe public relations labe chaplaincy ade bekhona labo ukuzochaza lumhlangano njalo bekulembuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le inyefti inkozi ezayenzakala besebenzelana nabafundisi lama local peace committees akhona. Ngakho thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama local peace committee ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule nxabano njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi bezisethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangele ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa iba mqoka yule ama-neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwe-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. njalo ukukhuthaziwa abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhanya ngani uyawona bakwanise ukugijima bereporta bancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashets ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imhlangano nje iqakathekile ukuthi yenzakale ezigabeni zonke ngoba laba amadzotsa sehambe thola amabhemba kukhangani sebeqhela.
Lowo ngumfundisi uSenesibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Wexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi engakhethwa angene embusweni ngomnyaka ozayo, uhulumende wakhe uzamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika ukuze umnotho udlaliseke. Umbiko awethulele uZulu enkundleni ye-Twitter, umnumzana Chamisa uthe kubalulekile ukuthi ilizwe lisebenzise imali yemelika njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009 ngoba sokusobala ukuthi idola leZimbabwe alilahlonzi, nanko liqhubeka likukudeka mihla nemihla. Amazwi kaChamisa aza ngesikhathi ababalisi labezempilakahle bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. UChamisa wengeze wathi uhulumende wakhe uzachitha njalo inkohlakalo yona yathi isibhakhile elizweni. Amazwi kaChamisa agcizelelwe lilunga lebandla lakhe njalo engusomabhizimusi uNomzana Abednego Bhebhe.
Inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabweni zisukela ku-corruption esigxile kakhulu ku-government yaze yachithekela kumakampani azimeleyo yacina isichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa siqade ukuthwala lokhu se-corruption kutho ukuthi lizwe lalingeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhwala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzathutha ukuthi ukuxhwala kwangikhona kuyukuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwa kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphandle phansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuthi kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBC. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko naso silomso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi sistabilize i-economy kufanele ukuthi siqale sidollarize. Size sithi nxa i-economy sistabilized i-production yethu isikhona, ama-factory sevuliwe, imisebenzi sikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe nesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini, sesikufaka in-place then uhulumende sesebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bhebhe, ukusetshenziswa kwedola leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathi intambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngitsho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi intukamili nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba kuthiwa nguMthuli Ncube uvele yena mbone ngani kule mbuzo emningi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminista, samuzwa esithi okwakuqala azakwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye esithi ufuna ukukhipha i-bond note. Osesithi lona i-bond note yileli right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho umnotho uthuthuka njani ngemali edivalwa every day. Uzafumana ukuthi abantu laba abanye abathi abangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantwabethu bagcine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense kungabini.
Unomzana Abednego Bhebhe ngowebandla le-CCC njalo ungusomabhizimusi, weqoqa lo ntukamenkomo weStudio 7. Untu kamili kukwe njalo, lengu eti kweze noto, unuza na reche soko yena oti, ngomumo okona akulula ukuthi ilizwe libuyele ekusebenziseni idola lemelika.
I think you want to be so good with the dollar as economy, Gulula, which Kulume, but he's not Camilla, then a move about the record. Let's say this I'm a bank here to in their foreign currency account offshore. They were sitting on money over 7.5 billion. Test to Lavaiza, imagine another later locally onshore, we economy is up. Yes, of our Lulu to Lavaiza. But that's just the thing. So our bank won't get a bond with a capacity over our reserves and our Masoli season was a little reserve year 1 billion, a year 6 life, even. So what's the Kuno Hotel to Lavaiza? There is support that dollarization and Konangan, wait, my exported.
Triple C ngo-2009 kwenziwa i-full dollarization, umnotho wasebenza kuhle, ngakho akula lutho olungehlula kathesi. Ungathini ngalokho?
Ngaphambili ngikhulumile ngathi ngo-2009 amabhanga ezimbabwe wonke ama-commercial bank ayehlezi phezu kwemali maphandle kwamazwe athi ngama-foreign assets esingathi ngama-reserves adlula 7.5 billion. Bawa anloka ngoku dollarize ikubona ama bank estate dollarization ayinika abantu amaloans ngama-US dollar. Kathesi akula bank engakhuluma ukuthi ilama offshore reserves anjalo angasupporta full dollarization. Ikubona ama-dollar aso-securitize babo kathesi ngama-dollar noma la avela ku-export ngama-dollar avela ku-diaspora remittance. Akula mntu othi uklezi phezu kwama-reserves anjalo. Uthi khulume ngoka-2009 bekulula ngoba amabhanga ngokwawo adila imali engaphandle kwamazwe eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe. Ikubona bengafuna ama-letters of credit bebebhadala nje ungayenza into ezakho ama-transaction ahambe.
Njengoba uyatsho shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima, kuyini okungaba lula? Ikusebenzisa irandi kumbe kuyini kahle kahle?
Iqiniso elikhona yikungaba lula ukuthi senze ukuthi i-social contract, i-labor ihlale phansi, ubhizimusi behlale phansi lohulumende, bevumelane ukuthi i-social contract, bevumelane ukuthi ama-private amalapha for iy'nyanga ezingu-6 ezilandelayo zihamba. So phinde sibe nabo sivumelane ukuthi indlovu ephakathi kwendlulayo i-exchange rate, asivumelane ukuthi idollar livela lilaphawa. Awuyangisi ukuthi idollar trees 1 to 2,000 against the American dollar.
Umnumzana Reggie Shoko, yingcweti kwezenotho, bexoxa lo mthungameli Nkomo we-Studio 7. Ulive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, ikakhulu inkinga ababhekane lazo emazweni anjenge kwele South Africa. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Nzuzo Mahlangu osebenza kwele South Africa.
Fike eGoli ngo-2004.
Ye, wasusenzani ufika khonapho? Kwaba nzima kangakanani ufika khonapho la namhlanje?
Ufika kwami eGoli, ngiyabe ngiqambamanga nxa sithi kwafika kwaba nzima eGoli. Sithi ngafika eGoli kumfo wethu, vele ngathi ngisuka ekhale, kwakusele connection lomsebenzi omamele ngifike ngiwenza lapha eSouth Africa.
Singathi vele kwakususenzani babo kwini? Ye, wasusenzani khonapho?
So ngafika lapha South Africa bangamukela kahle, ngafika kanje hayi ngahlala nomfowethu kahle, ayazanga ngale problem kuze kube manje ngathi. Wase ngihambisa emsebenzini lapho owayengitholele khona umsebenzi, ngafika kukhulisana labelungu, abelungu bathi hayi wena ula experience ongela experience kanjalo, hayi ngcono ukuthi uqalise watch zitha le emuva. Ngathi hayi akula problem, mina into engilandileyo eGoli yizosebenza. Then ngaqala-ke ikusebenza ngewatch zitsha la e-restaurant endaweni yokudlela.
Ye, kwakunjani ukusebenza endaweni yokudlela wena kubona kwakho?
Kusebenza endaweni yokudlela hayi yimi azange abanzima kakhulu ngoba mawuseza and mawuseza restaurant very most abantu abanye abathola abantu basekhaya ngikabe uhlangene nje la South African but most kwa abantu basekhaya bekufundisa umsebenzi sebenza hayi ngafunda umsebenzi ngiwatsha ngiwatshizitsha almost 1 year ngiwatshizitsha emuva then the other year basebe ngisusa lapho bamfakwa i-department then second year futhi mangisusa kwi-department le banyisabe ngi-department the other year futhi ngasuka futhi sensiya kwi-department uthenge i-department le engangiyo ngangase sebhala lapho sengisengenza lesusha umlungu wathi hayi amelanga ukuthi ufanele ukuthi ngabulapha ngendlela ohlanipheka khona hayi ngicabanga ukwenza induna mina ngicabanga ukwenza induna wathi hayi ngizakufundisa akusithanga sikhathi futhi lakho ukufunda kwangkhona uredi umuntu evela esuke eZimbabwe ezimbabwe kasigudu ngoba besenza ama-course navele ngangisuke engenzile i-course le yama-computer so ngangigudu vele teams for ama-computer so uthethe ngifaka laphana vele kima zawangaba le problem hayi ngafunda ngasebenza kuze kube manje lokhu embambelele lokhu engisebenza
ye yeah, so umanager kumbe sibeke sidini
ye yeah, hayi okwamanje ngimanager lasensebenza khona i-general manager
ye yeah, kunjani ukusebenza khonapho nxa sosikhangela lokwenzakala kule South Africa
ukusebenza khona bekumnandi kodwa kwesinye isikhathi akukho mnandi ngoba lapho ma usebenza egoli akufani lasekhaya ukuthi ma usebenza yakuka Friday Friday Monday to Friday hayi ngiyasebenza nge-Saturday Sunday ngiyavuka ngi-off ngizosihlalela lapho egoli akufani lasekhaya ukuthi Saturday lawa Saturday yikho ama-days abelungu abakudinga khona so yi-difference enkulu kakhulu so uyakuzitshela ukuthi Saturday kumele ngihambe ngoba egoli kumnandi kuyazomnandi kuphela so uyakuzitshela kanjalo kodwa lapho egoli yakufunakala emsebenzini so yiuhlukana kwangkhona ukuthi lapho uthole i-off during the week
ye kodwa kuyasebenzeka yini njengoba kule operation dudula kumbe libhekana nobuzima
ubunzima sibhekane lapho for sure asingiqhamamanga ngoba indawo lezi zokudlela vele most ziphethe yithi abantu basekhaya la ngisebenza khona lokhu besakhona abantu besekhaya njengoba ibankoda bayishisa ukukhomba ukuthi abala maphepha and be under pressure these days vele hayi akusekho mnandi njengakudala manje sokulephebe ngoba usebenza ucabanga ukuthi uzabona abantu sebetoyitoya phandle or abantu sebegida phandle ngoba kwenye kwenye iday bake babuya batoyitoya phandle lathi ungamulawa wayikhona waphuma wakhulisana lawo basuka badlula bahamba so okwamanje hayi akusekho mnandi vele ma usebenza yawuzitshela ukuthi sengisebenzela nje ukuthi ngivuke ngiphila ngithole okokudla nokuthi abantwana bevuke besesikolweni ngoba mose sisebenza labo ngabantu abalengane zabo ezilapha ezifundayo so babesebenzela ukuthi iy'ngane zabo zivuke zithole uhamba kodwa khona eqinisweni hayi akusekho mnandi njengakuqalile odudula abahlupha lawa these days vele ingxoxo siyidudula kkhola nxabantu bona besebenza libazwelele bakuphi today baye kuphi so akusekho mnandi njengakudala
ye phosela okugcina baba
hayi engingakutsho babuduke ukuthi hayi khona ayisoke sibambelele zwile ukuthi i-coach namhlanje yilaba kuzothi bazokhuluma ngendaba yama-permits ngoba iningi labantu esebenza lawo laba basebenzisa ama-permits futhi ama-permits abo azo-expire and bawaridi and abakwazi ukuthola la amanye abathola akulo muntu sokwazama vele sebazitshela ukuthi hayi angeke bathole so inkinga lo msebenzi lokhu kuphela ngoba already kulabantu esibatrainayo okuthiwa kumele be-request laba abantu each and every month kula bantu basekhaya kumele abachiyayo umsebenzi abamiswayo awukuthi bethi utshela ukuthi wena yekela umsebenzi amaphepha akho asekovalide so impilo inzima kakhulu siyathemba ukuthi leso plat unkulunkulu uzasihawukele imbazo kuvike uright lathi sike sibuyele ekhaya sike sithole umsebenzi seyo njengabanye abantwana singela pressure lesilayo njengamanje hayi mange sike pressure akukho mnandi ukuhlala emazweni babeduze akukho mnandi kabo kunzima kakhulu into engayitshela abantu njengomanje ukuthi hayi ngipray ukuthi one day sike sibuyele ekhaya lathi sivuke sibuyele ekhaya into esiloyiswa ngabantu most of the time abantu sebephrefere ukuthi eshi ngabe sisezimbabwe ngabe senzani ngabe asukeka suke kuwona so uwishi lathi ukuthi sibuyele ezimbabwe sihlala lapha ekhaya
lo ngumnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu odabuka ezimbabwe osebenza kwele South Africa sixoxe laye esejohannesburg abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku asetshenziswa ezifundweni ama-textbooks ezifundo ze-ordinary level ukuze zisetshenziswe e-Chikurubi Maximum Prison lapho umkhokheli we-R2s avalelwe khona njalo siqale inhlelo zokufundisa ezinye izibotshwa uMavis Gama usedulela lolu daba
lokhu kuphuma kusicelo esilotshwe ngokhokhela ohlangothi olubona ngezemfundo ku-R2s umnumzana Gerald Tavengwa ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sabo.
This is coming from the background where amalgamated Rochester Union of Zimbabwe president Obed Masaraore was arrested for trumped up murder charges. So there's a research department liaising with the national president. We decided that we needed to revive who's it could be maximum prison.
Loko kuza ngemva kokubotshwa komkhokheli we-Athuze esetheswa icala elingaqedakaliyo. Kungakho njengenhlangothi kanye layomkhokheli wethu sikubona kufanele ukuba sivuselele izikolo khona eChikurubi Maximum Prison.
Uthabengwa uqhubeka ethi abaceli ncedo lwengwalo kuphela.
Textbooks are needed. Any teaching resource material is greatly appreciated. Syllabi is appreciated for all subjects, ordinary level subjects. We appreciate the help that you get from the Zimbabwean populace.
Ingwalo ziyafunakala layiloba yiphi impahla esetshenziswa kuzokufundisa izifundo zonke nje zesibanga se-ordinary level. Siyalubonga lolu sizo esizaluthola luvelela kuZulu.
Umnumzana Tafazwa Chigandiwa, intatheli izindaba esebenza izimele, uthi kuyancomeka okwenziwa ngabe-R2s loMasaraure ukufuna ukuvuselela ezemfundo eChikurubi Maximum Prison.
Kuyinto enje nxa ifuna ukufundisa abantu khona ngale jele. Akabafundisi, ayisiwo wonke umuntu ongafuni ukufunda. Nalabo abasentolongweni khona ngale bafuna ukufunda ngoba labo lilungele labo. Babekhangelela ukuthi lelo lungelo yenziwe ngendlela. Siyamkhuthaza kule nto asefuna ukuthi ayiqalise khona ngayo entolongweni.
Umnumzana Nkosi Nathi Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okwenziwa ngubaba uMasaraure kuyancomeka kakhulu ukuthi ngapha ebotshiwe esejele eChikurubi athathe lelo thuba enze lento ayijwayeleyo njalo ayithandayo. Oyokufundisa efundisa izibotshwa njalo ebona ukuthi angawesti lelo thuba ukuthi ehlale nje emelele ukuthi kumbe azaphume. Ayikuhle kakhulu, kufuneka nje lathi njengabazali sizame lokho esikwanisayo simncedise kumbe ngamabhuku loba whatever akufunayo.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla enhlangothini ezigoqela olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS kanye labogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary ukuzwa imbono yabo phezu kwalolu daba lokuvuselelwa kohlangothi lwezemfundo eChikurubi Maximum Prison ngoba incingo zabo bezingasatshelwa kanye lemibiko ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Singakehlukani sihlobo, othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente. Abebandla eliphikisayo LCCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo the ordinary level azaphathisa kuhlelo lokufundisa izibotshwa eChikurubi Maximum Prison. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKeeps Tubing City. Asidibaneni ngopha 6 ekuseni. Tilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.